esintwini sakithi kule iregion lapha kule isigodlo sakwaBulawayo buthiwa ukubona kanye yikubona kabili. Ngabe sizwa ngento okuthiwa kuzokwenza umbuthano othiwa kuyademonstrathwa kuzokwenza ukuthi uthiwa sebesethuka umfanekiso wokuqala ofikayo kibo yisehlakalo abasibonileyo ngozibandlela lapho kwenzakale khona isiga into yakazezakala esigodleni sakwaBulawayo ukuthi ubonakale kutshiswa izinto, kutshiswa ama-properties, izitolo zigqekezwa kusenzwa. Ngaleyo ndlela izakhamizi vele lokhu ezihlezi zisevalweni.
Sike saxoxa laba be-MDC besithi ukutshengisela kwakuqala kwakungaqoqwanga yibo, okwabo kwande ukuba lokuthula.
Into esidanisayo thina njengezakhamizi kasalanga idemo yokuthi kumbe ngxathi iqoqwe i-MDC. Into esivele singasayifuni kobulawayo yinto okuthiwa yidemo sisenziwa yikuthi lokhu esikubonileyo ngoba la ezulu kwathi kwenzakele kunjalo amaqoqi bakhona basuka banyamalala kusela muntu obabonayo nxa abantu sebephakathi kokudubeka sebenjalo ngoba into okufanele ukuthi izwisiseke lapha ikuthi abamabhizinisi kobulawayo omunye umuntu nxa ebulala ibhizinisi kobulawayo yena ngabe sithi yena ukhawulise umnikazi webhizinisi yebo ye umnikazi webhizinisi laye ukhawulile ngoba yibhizinisi yakhe naye lapho afanele aphile khona kodwa ibhizinisi leyo phela okufanele sazayo lesiyikhumbule ukuthi ibhizinisi ekobulawayo iyi-service provider ebantwini bakobulawayo iyindingeko empilweni zabantu nxa i-service leyana isi-affected isibuliwe ngaleyo ndlela abantu abadubekayo usuffer the most ngabahlali bakobulawayo ngikhuluma ngisezinje isibonelo esezakeleyo ngozibandlela abantu bathole izimo wafica abantu sebelayina belayina ukuthi bathenge izinto sebe abantu sokuyisiminye eminye kodwa ekuhlaleni kwabo phakathi kwemizi ngale kutho kunxatho kutshisiwe amashophu kwathini ethini izinto wona lawana amashophu futhi ayabetshisiwe Bulawayo sezasiyana ethandeyini kunezakhamizi eziyizisebenzi khona phandle labo they are equally affected sebelahlekwe imisebenzi sokutheni kuzela abantu ababo sebelamba ngoba nxa ubulala lapho umuntu umthombo wakhe embisini yakhe lapha lima khona impilo vele isizima.
Izakhamizi zithini ke zona ngomnotho welizwe zifuna lulungiswe njani lolu daba nxa ukutshengisela kungasikho okuletha
angazi ukuthi kuya kumestrigini utshisha izinto usenzani kulungisa njani umnotho welizwe. Into enkulu thina abanye bethu esikhule ngaphansi kwenkwapha zezinkokeli esezatshiyayo oJoshua Nkomo sazi ukuthi into noma isizini sinjani hlalani phansi likhulumisane lidinga indlela olecebo lokuthi ngoba indaba yomkhonomo welizwe leZimbabwe iyingqobo yomuntu wonke osezimbabwe ukuthi kathi sithi senzeni njani sithi thina ngulowo lalowo kabweli wakho umngqondo siyihlanganiseni ingqondo yethu ukuthi kuhamba sezeni njani ngaso kuthi bese sibonani indlela nxa singahlalisana phansi sikhulumisane amasu azaphuma khonapho kudingakala ukuthi senze kanjani. Ngeqiniso ithi mina ukuya kuma estridini sigijime ngitshone ngihlabela ngumuntu egida kambe kuyawulungisa na umnotho welizwe silabameli esabathethayo ezweni kele ukuthi basimele laphana lalaphana yibo abantu okufanele sibatshele ukuthi izinto zizima lelo liqiniso into zizima akula muntu ofuna ukukubalekela into zizima umnotho wethu elize kwawumanga kuhle kodwa abameli bethu labesabathi bona kabangene basithungamele basikhuke yibo ufanele sibatshele ukuthi kabadini izindlela kudingisisa izindlela ukuthi kulungiswe njani kodwa ngase sisithi thina esokuthiwa simuveni indlela zokuthi kasidemonstrateni okuthi ngalawo ma-demonstrateni sibonakale kubhidlizwa futhi wona lowo ilizwe ethu elivele lingamanga kuhle thine sibhidlize belithi lokho okukhona mna mbona ngani yiphi izakhamizi zisithi hhayi bantu akusincedisi lokhu ngoba njalo futhi asikakuboni ukudemonstrata osukeke kwaletha umvuzo ebantwini okwaletha isithwana kwasifaka phezu kwetafula labantu.